Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 31 kumbimbitho 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Inengi selamukele ngenjabulo ukwesulwa komlayo obubamba wonke umuntu ongena eZimbabwe ukuthi aqale ahlolwe igciwane le-COVID-19. Uhulumende uthi uzaqinisa isandla kwabamabhizimusi abakhweza intengo yempahla mahlayana nje. Ibandla le-MDCT lithi lizamangalisa abantu abanengi kukhetho lomnyaka ozayo lanxanje linqotshiwe kukhetho lwama-by elections. Umongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden, usehlatshwe ijekiseni yokuvuselela amasotsha omzimba alwisana le-COVID-19 i-second booster shot. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inengi selamukele ngenjabulo ukwesulwa komlayo obubamba ngamandla wonke umuntu ongena eZimbabwe ukuthi aqale ahlolwe i-COVID-19. Uhulumende wazise kuthange ukuthi akusela sidingo sokuthi izizalwane zakuleli eziphenduka ekhaya kanye lezethekeli ezihlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili zihlolwe lumkhuhlane. Uthi osokudingeka ikuthi abantu laba baveze nje ubufakazi bokuthi bahlatshwa ngokupheleleyo. Abangakahlatshwa kumbe asebahlatshwa ijekiseni eyodwa kuphela yibo abalokhe bephoqelelwa ukuthi bahlolwe lumkhuhlane njalo baveze ubufakazi bokuthi abalawo nxa bengena elizweni. Abanengi asebahlatshwayo abaphandle kwelizwe bathi bayalithakazelela lelinyathelo ngoba bebethwele nzima ngemali ehlawulwayo nxa umuntu esiyahlolwa leligciwane. Sibuze isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuthi ulibona njani lelinyathelo.
Okokuqala nje siye si-understand thina ngokwe-science ochwepheshe ababhala ama-medical journals. Asikhulumi ngabochwepheshe bezemedia, sikhuluma ngababhala ama-medical journals asebekubonile bakuprove. Isayensi phela into ye-proof of evidence ukuthi umuntu olegciwane le-COVID noma evaccinated noma engavaccinated liyachitheka kwabanye. Kutsho khona ukuthi umuntu noma engabe ne-PCR test ekhomba ukuthi akanalo ngaleso sikhathi mhlawumbe ubengcono lo kunalo vaccinatedweyo mase kuvela iqiniso lesayensi. Kuyacaca nje ukuthi uhulumende wenza imigomo angayinanzelelanga ukuthi uyenze ngochwepheshe lwabesayensi yini. Isayensi yona ikhanya ngathi ayikuvumi ukuthi umuntu osevaccinatile kutsho ukuthi akalichitheli igciwane kwabanye ngoba nongavaccinatwanga kuyavela ukuthi ma kuyikuthi igciwane lisemzimbeni uyalichithela kwabanye lo vaccinatiweyo naye kuyavela ngokwesayensi hhayi ngokomcabango yikani noma ngubani ukuthi igciwane ngalichithela kwabanye. Asazi phela ngoba bona yibo abaphetheyo mhlawumbe kukhona ezingakakuzwisisi kodwa mina hhayi ngiyathokoza ukuthi sekuvunyelwa ukuhamba kwezizalwane zakithi okuyikho kuyisiqoqela nje ukuthi abantu kabaphile baqhubeke ngempilo. Asisho ukuthi igciwane alizange laba khona kumbakalikho kodwa imithetho efakwe ngenxa yegciwane mase sikulandela ngesayensi sikunanzelela ukuthi akuzange kwaba lobuchwepheshe nongqondompilo yomcabango.
Nxa ungacaca mkhwananzi uthi wena yinto enhle yini kumbe yinto embi enziwe nguhulumende.
Ububi lo buhle yinto yokuzikhethela empilweni. Kodwa ke isayensi yona inokuthanda ukuthi ingatshintshe. Ngoba isayensi yikucubungulwa kwento. Uma iqeda ukudingisiswa bese kuvezwa ubufakazi. Bukhona ubufakazi na obuthi kumele uphelele ngokujujwa amajekiseni ukuze ube ngumuntu ophilileyo na ngaphandle kwegciwane le-COVID ungalitheleli abanye na. Kutheni kanti nxa abososayensi sebesithi bona hayi kunento leyo abathi yikuchibilika kwezinto phecelezi i-variant ethi yona nxa isivelile kube sekusithi khona ukujujwa ngejekiseni kwayizolo akusasebenzi kulokhu kuguquka kwaleli gciwane pho kuthiwani ngalokho. Nxa kuyikuthi uhulumende vele yena uzimisele bekumele aqhubeke esithi hayi testa okwalesi sikhathi. Futhi uhulumende ngentelo zabantu bekumele lokhu kungabe ukwenza vele mahhala. Nxa kuyikuthi yena inhloso yakhe yikucindezela igciwane. Unless nje nxa kuyikuthi uhlelo lukahulumende luhambisana labatshitshimbisi bokwenza uhwebo ezimalini lapha laba bathiwa ngama-pharmaceutical. Iqiniso liqiniso amanga ngamanga.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abalikhulu lamatshumi amane 140 belomkhuhlane lo. Abaphethwe lubhubhane lolu sikhuluma nje bazinkulungwane phose ezintathu 2712. Amagqwetha amela amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye abotshwe ngomnyaka odluleyo esetheswa icala lokubangela udlakela athi asalungisa amanye njalo amaphepha ukuze inkantolo yethule isinqumo kulolu daba. Umthethwandaba wakobulawayo izolo udlulisele ukwethulwa kwalesi sinqumo kumhlaka 13 ngenyanga ezayo. Amapolisa abikwa ebehlome phelele phambi kwalumthethwandaba njalo amanye egade amabhiza amanye lezinja. Amalunga la abotshwa etshengisela phambi kwenkamba yebulawayo police station ekhonona ngokuthi umkhokheli wawo umnumzana Mqondisi Moyo uyahlukuluzwa. Ahlale entolongweni yemlondolozi lekhami phose okwenyanga ezimbili azokhululwa ngemali yesibambiso ibail. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele igqwetha labemthwakazi laba umnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo.
Bekufanele ukuthi uMantshi alethe isinqumo sakhe mayelana ngalolu daba kodwa akusayenzekanga ngenxa yalokho. Ngasemthethweni ma udaba solusiyaphetha umtshutshisi uyenza okuthiwa ngama-closing submissions lapho ke abefinqa ubufakazi abafakazi abaletha enkundleni. Emva kwalokho lathi njengamagqwetha abasolwa bese siphendula ngawethu ama-closing submissions okuthiwa ama-defense closing submissions. Ngokunjalo ama-defense closing submissions lathi ngokufanayo sabe sifinqa lathi ubufakazi okwabasolwa ubufakazi obalethwa enkundleni ngabasolwa sibuqathanisa lalobo ubufakazi obalethwa ngabafakazi bakamtshutshisi. Bese sike sesikhombela ke iposition yomthetho ukuthi umthetho uthini. Sikhangelela ukubana silandela amazwi abo okuzivikela sithi defense outline. So emveni uMantshi setholile ama-submissions akamtshutshisi lawethu yikho lapho ke okufanele aphume khona lesinqumo. Sembuyela kwesizathweni sokuthi indaba isinqumo singalethwanga namhlanje. Isizathu yilesi. Namhlanje asikenelisi kuze kufike lesi sikhathi ukubana lathi sifayile awethu ama closing submissions ngenxa yokuthi omunye wabasolwa besingamboni kodwa hayi abangakibo sesi tholile i-information okubana singamthola ngapi ukwenzela ukuthi laye abone lokhu okubana singakutsho kuma-closing submissions okuqondane laye okubana yikho na. Kodwa hayi sesiza kuyambona siyenze khona lokhu bese siyawafayela-ke ama-closing submissions ethu. Sitshele inkundla obana sizawafayela mhla ka-6 April. Inkundla-ke yasisitsho-ke ukuthi hayi isinqumo siza kulethwa mhla ka-13 April.
Umnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, ligqwetha elimela amalunga eMthwakazi Republic Party. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Velile Moyo uthi bayayisola kakhulu indlela loludaba oluphethwe ngayo.
Udaba lwamalunga ethu awemthokazi Republic Party athonisiswayo alusiphathi kahle ngendlela uhulumeni alibamba ngayo. Okusho khona ukuthi uhulumeni uyababeka icala abantu bemthokazi Republic Party bese aqhubeke edonsa ngalolu daba kanjalo iqhubeke siyaphambili kungela umphumela oshoyo ukuthi sithini sahlulelo. Lokho kwenza ukuthi ke amalunga emthokazi Republic Party azecine ekhathala ngokube echitsha esiya ke emthethwandaba ngokungapheli. Kuyindlela esicabanga ukuthi uhulumeni ukusebenzisa kube yindlela yepolitical ukuthi ke ahlukumeze abantu bakithi esebenzisa amakhodi ngoba uyabonakala nje ukuthi i-state esikhathini esiningi iyabe ingela ngisho ubufakazi obubambekayo kumbe mhlawumbe singathi a strong case kodwa baqhubeka udaba beludlulisela ngaphambili abantu baze bakhathala. Abanye babe benama restrictions amaningi kakhulu kumele bebe belokhu beqhubeka ke besiye enkantolo besiyazibonakalisa mhlawumbe kabili ngeviki kumbe kanye ngeviki. Konke lokhuyana kuyindlela kahulumeni yokuthi ke abahlukumeze abantu esicabanga ukuthi ke akuvumisani lama human rights.
Umnumzana Velile Moyo isikhulumeli sebandla lezaphu. Ugatsha lwezemali luthi uhulumende uzaqinisa isandla kulabo abakhweza intengo yempahla lokudla mahlayana besebenzisa isisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lemali yakwamanye amazwe. Unobhala kugatsha lwezemali umnumzana George Gubamatanga utshele intathelizindaba ngomvulo ukuthi ukuvuselelwa komkambo wemali owe-foreign currency auction kuzaphathisa ekuhleleni intengo ezitolo lesisindo sedola leZimbabwe. Iningi likhala ngokuqonga kwentengo ezitolo osokubangele ukuthi indlala ihlasele abanengi ezindlini. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa esitaladeni iBulawayo Vendors and Traders Association unkosazana Deborah Mukasa.
Ifiwelela yisisitshaya kakhulu then ubusukhangela ukudla kwalapha eZimbabwe kuvele khona mthetho wako kuyadura njalo akubukeki kakukuhle akukho competitive as compared to ukudla kwangaphandle. Ungathatha idobe icholwa lapha lelicholwa eGoli akulomehluko okukhulu kakhulu. So we find ukuthi thina njengama informal sector yithe sesiphila ngcono ngoba yithe sesigijima sisiya hoda eSouth Africa eBotswana sibuye lathi sifake lathi i-percent yona le transport ugcina abantu bethenga ngoba ukudla kwangkhona kuyakhwabitha. Even lamafutha siyananzelela ukuthi amafutha yethu alapha ekhaya i-royal iyadura isifika ku-$5 ezitolo as compared to amafutha esahoda e-South Africa achiphila kuma-$3.54. So we find ukuthi thina njenge-informal sector sesigijima sesiyahoda khona noma kungavunyelwa emkambeni ukuthi siwodise ukudla sithengise ukudla kodwa ikho sibone ngathi kuyagijima kuyaphuthuma kuyahamba ngoba abantu ba prefer ukuthenga phandle kulaphakathi
manje lina ngokubona kwenu kuyini kahle kahle ukungaba kubangela ukuthi intengo yezinto ezidolo ikhwele mahlayana kangaka
singananzelela kakhulu kuaffectwe kakhulu ukukhwela kwefuel othi ngawo government layo yafaka ama policies right a friendly free ukuthi kungaphonga ukuthi namhla sokuvuke lokho ngoba senenzelela ukuthi fuel isikhwele kathathu ngesikhathi esifitshane abantu bengazilungiselelanga isisikhwele ifuel ecine affecta ukuthengisa esikwenzayo lokuthengelwa esingakuthola even labo abantu ukuthi bekwane ukuthi bezisustaine ekusebenzeni lokudleni isinkwa kathe sokobulawayo ngikhuluma kanje emkambeni phandle kokwe informal sector ubhadala idola kuphela uthole isinkwa sakho but esidolo phakathi nxa sesithengiswa ngamabhizinisi labo amakhulu uthola kuyukuthi uyafake uyathenga ngedola ufake le 20 bond phezulu okokuthi sikhwelile kakhulu ngenxa yemizamo yona leyo ukuthi ifuel layo isikhuphukile so siyacela siyananzelela ukuthi yeyi abantu sithole nzima especially thina informal sector ngoba sithola imali khonapho emkambeni yona le esithengisayo siphinde sidle khonapho so ufind ukuthi ekugcineni kwakho konke siba-affected singatholi le nzuzo singatholi la ma-profit kuzasenza futhi lokuthi singaqhubeke sisona singasamithi ama-obligations ethu onjengokubhadala i-tax to the government ngoba singalayo leyo mali
Unkosazana Debra Mukasa ngowenhlanganiso yabazisebenzayo iBulawayo Vendors and Traders Association. MDC elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora lithi liqine okumangalisayo lanxanje linqotshiwe kukhetho lwamabhayi elections lithi labo abacabanga ukuthi selifile bazamangala kukhetho lwezwe lonke ngomnyaka ozayo sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube
abalaleli labalandeli beMDC bangacabanga ukuthi lokho kwenzakeleyo yikho kuzayenzakala ngo-23 ibandla liqinile kwezinye indawo lanxa sikampena kathesi abantu abade behamba kulezo ndawo akade bekampena abaningi bebevela kwezinye indawo ezingelakhetho yikuzabona ukuthi umuntu uyabele door to door abantu abangu-50 kodwa kuswelakala abantu abavotayo ngoba abaningi bebesuka kwezinye indawo kodwa siyalungiselela siyabuyela njalo phansi ekusukeni phansi lezi structures zethu ngoba thina sikholela ukuthi ukukhulumisana labantu emathupha yikho okusizayo ukuhambisa umlayezo wethu khona ngcono abantu indaba yama-recalls babengayizwisisanga abantu indaba yokulwisana khonokho kade kukhona kubandla le-MDC asiyonto abayithethe lula abantu ukuhluthulelana khonokho okwenzakeleyo amandla kuphuma laba abanye besiya ku-CCC asiyonto abayithandileyo ikakhulu ukuthi umkhokheli we-MDC Alliance ngiyosekhokhela ibandla le-SSC kusibisele emuva kakhulu kodwa siyakubona ukuthi ngemva kwesikhathi nxa singatholi isikhathi ukuthi kulungisiswe abantu bakhona abantu ibandla le-MDC bayalizwisisa
likhala njalo ngama-electoral reforms inguquko kwezokuqhutshwa kokhetho kuyini kahle kahle lifuna kuguqulwe
Asikhuluma ngama-reforms isikhathi esiningi esiwabone qhakatheke kakhulu yi-diaspora vote ukuvota kwabantu abaphandle kwelizwe leZimbabwe siyakubona kuyayenzakala kwamanye amazwe akusadaki khona lapha abantu beMalawi bayavota beseZimbabwe abantu beMozambique bayavota beseZimbabwe nxa kulokhetho emazweni abo ngakho sithi uhulumende wethu kumele akwenze kwenzakale ukuthi izizalwane zeZimbabwe noma zikuphi zenelise ukuthi zivote ilizwe labo likwanise ukuthi libuye ekhaya ngoba i-constitution yeZimbabwe ikhuluma nge-one man one vote ayiphi umahluko phakathi kokuthi lawo malungelo angama Zimbabwe aphakathi kwelizwe ayehlukene laba phandle kwelizwe kulilungelo labo abantu abaphandle kwelizwe ukuthi bavote. Sebe sikhangela njalo i-media reforms ukuthi i-state media kumele yethule imibiko yemakampeni amabandla wonke abe esekhethweni ngokufanayo. Siyakubona South Africa kwe-SABC kuyenzakala nxa kule ANC bayayethula umbiko we-ANC uqala uzuyephutsha bangawuqamuqamulanga besethula ngendlela ababona ngayo basuke lapho baye kubo-AEF basuke lapho baye kubo-DA labo bani. Ngakho sifuna ukubona kusenzakala eZimbabwe khonokho ukuthi i-SABC iyaletha i-ZBC iyaletha kugcwele kunjalo abantu bazihluzele bazibonele ukuthi nxa bekutsho lapha bekutshiwo. Njalo siyabe sikhuluma ngabantu abasebenza kuzek ngaphansi laphana ngaphakathi ukuthi akumelanga kube ngabantu abavela emasosheni kakhulu lemapholiseni kakhulu. Kumele kube lugatsha olusebenza ngabantu abavela emphakathini abangakhethwanga ngendlela ezingaletha ukwesabela ukuthi mhlawumbe bathatha ikomandi yabo kusukela emapholiseni kumbe emasosheni. Siyabe sikhangela njalo indlela okurejistwa ngayo ama-voters okukhankaselwa ngayo ukuthi abantu bavote ukuthi kumele kube zindlela ezileta ukuthi iningi labantu likwanise ukuthi liregister likwanise ukuthi uvote.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ibika ukuba umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi kuqakathekile kubandla lakhe ukuthi linqobe kukhetho luka-2023 ukuze liqhubekisele phambili umsebenzi omuhle owawusenziwa ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirayi. Izim Live ithi owayengumeya weHarare oxotshiswe umsebenzi libandla le-PDP umnumzana Jacob Mafume uthi uzalwisa ngazo zonke indlela ukuthi abuyiselwe emsebenzini ngoba ukuxotshwa kwakhe kungekho emthethweni. I-Chronicle ithi abantu asebeluphele baphila nzima ngokuswela amanzi lokudla emangweni wedethe. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-AP ithi eleBurundi lithi selizavumela umsakazo we-BBC ukusebenza kulelo lizwe ngemva kokuvala kuminyaka emithathu edluleyo. I-Voice of America ithi eleRussia lilokhe lihlasela eleUkraine ngamandla lanxa nje belithembise ukuyekethisa emhlanganweni wokukhumisana umlotha phakathi kwamazwe omabili. Siziphethe ngodaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uhlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 esine izolo wakhuthaza iPhalamende yelizwe lakhe ukuthi ipasise isikhwama semali ezasetshenziswa kunhlelo zokulwisana lalumkhuhlane. Lanxa ijekiseni le ingeyesine ivalwa ngokuthi ngeyesibili eyokuqinisa amasotsha ayabe efakwe emzimbeni yilawa amanye amajekiseni i-second booster shot ngesiNgisi. UBiden ukhuthaze njalo abantu abaleminyaka engamashumi amahlanu kusiya phezulu 50 years ukuthi labo bahlatshwe lijekiseni ukuze bazivikele ngokugcweleyo. Amakhemisi afana le-Walgreens kanye le-Rite Aid lawo athi aseqalisa ukuhlaba abantu i-second booster shot. Siqoxele osebenza kwezempila kahle eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Kuyinto enhle sibili ukuthi kuthiwe sokule booster esibili ukuthi abantu bangayahlatshwa bona abaleminyaka edlula amathumi amahlanu ukuze bavikeleke emkhuhlaneni weCOVID. Sibona ke ukuthi ngalezi insuku kukhanya ngani lo mkhuhlane usuqala ukutsha usungani usubuya futhi ngesinye isiqubu esimangalisayo. Bengikhangele indaba lapha kumsakazo wekamabona kude ngabona ukuthi eChina ngale hayi iCOVID sisidla ubhedu ngapha kwelemelika lako bakhuluma ngakho ukuthi kwezinye izigaba zaleli lizwe umkhuhlane wangikhona ngani uyaqhamuka kakutsha. So indaba yokuthi abantu bayehlatshwa ibooster esibili ingaba yindaba enhle. Kodwa abaningi bangaba lo mbuzo wokuthi sahlatshwa ijekiseni lakuqala, sahlatshwe lesibili, sahlatshwa ibooster yakuqala, khathesi sokule booster yesibili sizafika ngapi lokho esihlatshwa amabooster. Umbuzo ongaba semlonyeni yabaningi ngokuthi kambe wona lamabooster avikela umuntu okwesikhathi esinganani. Indaba uZulu engachasiselwa ukuthi kanti lamabooster asebenza avikela umuntu okwesikhathi esingakanani.
Abanye bayakhala mamoyo bathi sebediniwe ngokuhlatshwa amajekiseni angapheliyo. Wena njengomuntu osebenza kwezempila kahle uthini ngalokho?
Liqiniso sibili ntungu ukuthi abaningi bayakhonona ukuthi hawo sesiloke sihlatshwa amabooster. Abanye basanda ukuhlaba yona le yokuqala sokuthiwa sokufuneka ukuthi umuntu ayihlabe yesibili. Sizafika ngaphi siloke sihlatshwa? Engxesi yathi siqeda ukuhlatshwa yesibili kuthiwe sokulesithathu, siqeda ukuhlaba yesithathu kuthiwe sokulesine, kuze kufike ngaphi? Ingcwethi kwezempila kahle kumele sichasisele abantu sibisibili ukuthi kanti vele wona lamabooster asebenza njani, asebenza kwesikhathi esinganani, avikela umuntu ekuthi athathe umkhuhlane weCOVID okwesikhathi esinganani. Ngoba kulabanye laba akuthiwa ngama-anti-vaxxers kumbe laba abangavumelani le ndaba yokuhlatshwa amajekiseni okuvikela bayakhuluma ukuthi indaba yama-vaccine e-COVID le sokuyinkalakatha yemali kulaba abawalungisayo. So yikho labo betshona beqonqosela abantu betshelela abantu eceleni ukuthi hayi lingahlatshwa, lingahlatshwa, selinothisa abanye abantu. Yikho khona lokho kumele kube kuchasiswe abantu bazwisise. Ungakayihlaba ibooster yesibili kumele uvule umbono wakho ubone ukuthi uzwisise ukuthi uza kuyahlatshwa kuzafika ngapi kumbe ibooster le iza kunceda kuze kube nini. Kodwa sikhuluma ngamabooster wona lawo, mbona ukuthi abantu abaningi abathi ngemva kokuhlaba ibooster yakuqala ababe banjwa umkhuhlane wona lowe COVID kade bengadingile ukuthi baye esibhedlela, bebezisilela nje iningi langikhona lisezindlini. Ngakho ke asazi ibooster esibili, mina lami ngiyazibuza ukuthi ngiyehlatshwa ngingahlatshwa, but kodwa ukucinene ngizagcina siyahlatshwa ukwenzela ukuthi ngivikele laba engisebenza labo.
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempila kahle eMelika.
Uzilikazi kamashobani into angazoshakana usenza ngakhona kanye nojinga yini wathi ngithi ngiphusha ngesagile sami sinomkhonto obomvika usho mina umfana omncane odlula behle yimi udlela ibuzo sompisi isagila mfana wami ngisingeke ziwe phansi phansi kwela kithi wela senka ngingezwa ngumkhulu wami ngithi sozwakala mfana wami sesizwakala kulele likamthaniya iphimbele ihle encane elizwakalise kuzo zonke izizwe zonkana hamke mfana wami kwaxhuphuzela izisa amadoda lingabe sewesewizile yina usho mina umfana omncane mfana wami ongathi ungambuka ungazume ziswa kanjalo mngane wami ngivuquza njalo ngivuquzisa phezulu lezo zinto eyiphezulu phezu kwezinye uzwe.
Suga madoda uMartin Mpandla ihlabela ke kamnandi lapho ehamba leqembu lakhe le abagcini bemfihlakalo besigqibela ke uhlelo lwethu nanzi ebezihamba phambili. Inengi lamukele ngenjabulo ukwesulwa komlayo obubamba wonke umuntu ongena eZimbabwe ngamandla ukuthi aqale ahlolwe igciwane le COVID-19. Uhulumende uthi uzaqinisa isandla kwabamabhizimusi abakhweza intengo yempahla mahlayana nje. Ibandla leMDC lithi lizamangalisa abantu abanengi kukhetho lomnyaka ozayo lanxa nje linqotshiwe kukhetho lwamabhayi elections. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usehlatshwe ijekiseni yokuvuselela amasotsha okulwisana le-COVID-19 i-second booster shot. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.